Abantu labo batho njalo bathi kuvalwa abantu amehlo yadanisa mamazala ngoba eqinisweni lonke nxa sikhangela asike sithini abantu babekezele babone ukuthi kuyini okwenziwayo ngawona lowo msebenzi osiqalwa nguhulumende ukuthi ujezise labo abatholakala bephatheka kulu daba lolu lwendaba zegold kusimagla igold okukhulunywayo okuphumayo ngokunjalo asithini thina sike sibekezeleni ngesiboneni ukuthi kuyini okwenza okuza kwenzakala sinikeni labo abacubungulayo abalandelelayo udaba lolu asebenikwe wona lowo mlando ngohulumende ukuthi badingisise bagcwayisise lokunoku kwenziwa emzamo esiyenziwe ukuthi kubande impahla zanabo zabona abatholakala bephatheka kulolu daba ngokunjalo-ke ngiyakwazi abantu abasela ukubekezela abalakho njalo ukubekezela kwabo sokwabalika mhlawumbe balezi zathu zabo ebakubonile emuva okunye kodwa okokathesi asikhangeleni khonaokho kukhona sibonile ukuthi uhulumende uzalibamba njani lolu daba.
Inkinga ekhona lapha gawule ukuthi uhulumende waqala waphika wathi hhayi akulanto enjalo ifilimu le ngeyamanga gi sebesithi ye hhayi sizajezisa laba abaphatheka kwikho yikho abantu sebethola kunzima ukuthi bakholwe kuphi.
Ye okukhona yukuthi uhulumende kwakungabanye abantu bathize ama-individuals njalo ababezikhulumela umbono wabo hathi uhulumende iposition ekilika kahulumende ilethwa ngusomlomo kahulumende ongumama uminister womonica mtsangwa lo nick mangwane yibo baletha imibiko eqondileyo ngokuthi udaba lolu luminjani ngoba umonica mtsangwa yabe sekhuluma into udaba abalwethule osokunqunywe icabinet yiko kumele kuphuthi kukhangele hhayi abanye laba abanye ababezivelela emahosweni ebhawa ababezikhulumela imibono yabo bekhuluma into zabo ezithekileyo kumbe bekhuluma into ezizisa abanye abauzulu ubuhlungu.
Othintwayo kumbe okhulunywayo kakhulu nguHubert Angel lo onguye okhanya ezithi ungu-ambassador at large ukhombela umongameli welizwe laye uzafrizelwa yini ama-assets u-Angel wakhona kanye lo mongameli mnangakho.
Akula muntu okukhona yikuthi upresident wa-appointa uHubert Angel kuthithi nguye njalo ngokuthi ngokum-appointa wakho umongameli uyezamthathela inyathelo njalo lokuthi ngakhe mthathela inyathelo kunjalo lokuthi omqotshi umsebenzi kodwa lapha sekuqotshwa umsebenzi kuphela kodwa kulokhu kuyayisiswa nokudaleka kwamacala endaba zenkohlakalo zimeze ezikhona kube sekushithi ngokunapho sokumele abantu laba bathathelwe ama-assets abo baphinde bethathelwefinezele ama-assets abo baphinde njalo babotshwe yikho kuqakathekile kumele kwenzakale kibo nangendlela uhulumende sekuhlele ngayo.
Lapho ubona umongameli Mnangagwa ezaphuma emsulwa kudaba lolo
uvele abantu baningi abantu abasebenzisibizo likamongameli nxa besonta besithi umongameli kunje umongameli engadli lutho umongameli ungcoliswa umuntu wonke esebenzisa ilizwe lakhe abanye bayenza ezinto ezimangalisa njengosizwa umuntu esithi uyabhadalisa umuntu kuyayebona umongameli wakubona ngabe kokuthi uyawuhambisa umuntu kumongameli umongameli uyabengakwazi kuhle konke uyabengakwazi lutho ngakhonokho kumbe lokuthi bahambe besiya ntshontsha besenza besebenzisa ilizwe lakho kakwazi